lingazelo yabezesa iza ngemva kokuba iningi lendawo ezisemadolobheni zezihlala zisebunyameni ngoba amagetsi esiba khona kwamahola angafika izikhombisa nje kuphela ngelanga. Linkampani evame ukuthenga amagetsi kubomakhelwane okwengezelela kulawo aphethwe eCaribe ukuze anele ilizwe, kodwa lokhu sokuza kuba nzima njengoba idola leMelika liqhubeka liselakala elizweni, okuveza ukuba kuzake kudonse isikhathi eside ilizwe lisebunyameni. Isikhulumeli sezisa umnumzana Fulat Gwasira uveze ukuba njengenkampani babhekane lobunzima bokusilela kwamanzi edamu leCaribe esithi lokhu kuzakwenza amagetsi aswelakale kwisikhathi eside.
Well, the major reason primarily why we are experiencing load shedding because the water level required for
generation. Isizathu sicitsha amagetsi yikuthi inani lamanzi edamu leCaribe selehli. Kulenhlelo eziningi ubukhokheli bethu lohulumende abazithathayo sikhangelane lokwengezelela inani lamagetsi esiwathenga phandle kubomakhelwane, kodwa lokhu kufuna imali yaphandle. So sikhulumisana lezinye ingatsha zikahulumende ukuze sizuze leyo mali.
Oh, definitely we are not waiting for the rain. There's a lot of interventions that management and government have put in place.
Kodwa ingcweti kwezomnotho zithi eZimbabwe elibusiswe ngumumo womkhathi omuhle kangaka olelanga elitshisa ngokwaneleyo kuphehla amagetsi akumelanga lidubeke kanje.
Bethu singakhangela umumo wezinto kuleli lizwe lakithi, sokubiza ukuthi uhulumende akhangele ezinye iindlela zokuthi athuthukise ngazo amandla kagetsi. Engakhangela ukusebenzisa kana ama-wind mills, amalahle kanye lokunye okushiyashiyaneleyo. Ngokutshintsha okuyenza iclimate akumelanga njengelizwe siloke silokhu esikhangelele ukuthi sizathola amagetsi emanzini esiwatholayo kuCaribe.
Loba uhulumende eminyakeni edluleyo ube nenhlelo zokuthuthukisa ukutholakala kwamagetsi elizweni ezifana lokungezela imbawula eziphehla amagetsi esitishini seCaribe kanye lokunikeza imvumo amakhampani azimele wodwa ukuziphehlela loba ukuzithengela amagetsi kwamanye amazwe abawathi ngama-independent power producers. Lokhu akukalethi intuthuko ngoba uhulumende wala ethikaza ukuvulela lawo makampani amathuba okuziphehlela ugetsi. Ngomnyaka ka-2015 uhulumende wanikeza inkampani yakwele India eyaziwa ngokuthiwa iJaguar Overseas imvumo yokuthi ithuthukise isitishi sokulungisa ugetsi kumfula umunyathi, sona esilakho kuphetha lokulungisa ama-megawatts edlula 120 kagetsi. Kodwa lolu hlelo lwaphelela emoyeni sekulethe ukuthi umunyathi power station ilungise ama-20 amagetsi kuphela. Ezinye izitishi zikagetsi zifana leHarare power station, leBulawayo power station eziphehla amagetsi zenza amalahle sezindala njalo azisenelisi ukuphehla amandla kagetsi amaningi. Umnumzana Khumbula Siziba laye oyingcweti kwezombusazwe uthi uhulumende kwakumele alondoloze izakhiwo zezitishi zikagetsi ezifana neBulawayo leHarare power station, kodwa kusele lenkohlakalo emahofisini aphezulu kahulumende yibo obubangela ukuthi imali yalezi nhlelo inyamalale.
Ngiyakhayela isimo esikiso kathesi njengelizwe sisitshengisa ukuthi uhulumende wahlala wanaba nje wakhohlwa ukuthi izakhiwo ezifanana leHarare power station leBulawayo power station sezizidala, kwakumele ayenelise ukuthi zakhiwe kutsha kwenzela ukuthi zithuthukise amandla kagetsi ezaziwalungisa.
Kodwa ukusilela kwamandla kagetsi sekudala inkinga eziningi emasekithali osokubangela ukuthi izisebenzi zitshone zihlezi emsebenzini. Umqondisi wenhlanganiso emela abemba amatsha aligugu eZimbabwe Miners Federation of Zimbabwe umnumzana Wellington Takavarasha uthe abambayo sebesebenzisa amafutha edizili ukuchola amatshe ngoba amandla kagetsi etshona engekho.
Ngokuhamba kwamagetsi kukhona ngamalanga la ngesuku lezi sibona ukuthi ama-miners asedubele kakhulu ngokuthi nxa behamba besiya lapho kugayiswa khona abagayisa abaningi basebenzisa amagetsi. So nxa ungela amagetsi basebenzisa idizili, idizili lana ilabe seli expensive kakhulu ukuthi ama charges anikwa ama small scale miners ayabe sengezeleke
eminyakeni edlule izisa ibithenga amandla kagesi emazweni angabomakhelwane efana le South Africa le Mozambique kodwa ulandela ukuhlileka ukubhadala izikwede zayo lawo mazwe asefuna imbadalo yokuqala andubana aphe leyo nkampani ugetsi. Isikhulumeli sezesa umnumzana Fulad Kwasela ngeviki edluleyo uthe inkampani yakhe isaqoqa imali engafika izigidi ezingamachumi ayisithiyagalombili zamadola 80 million yokubhadala izikwede ze-Eskom yase-South Africa le-Hydro Electrica Dikabaro Basa yase-Mozambiki. Kodwa umnumzana Thembelihle Sihwa uthi osokubangele izisa ukuthi yehlile ukubhadala izikweletu zayo ukuthi layo ayibhadala imali yayo zinkampani kanye lemizi eminingi emadolobheni esifika kubhiliyoni lengxenye zamadola 1.5 billion US dollars.
Kule nto kumele siyinanzelele ukuthi izesa is a company enkulu and izesa yenze ezamabhizinisi anjo, but thina singakhangela ukuthi bangaka abantu ababhadalayo imali yezisa balutshwane. Ezinye izikweleti zethu zilabo 5-10 years, and if you look kulama izikweleti aziowa ngabantu namakhampani eZimbabwe ziyafika close to 1.5 billion.
Wodwa kulandela isaziso sokuthi kulezi gidi ezingaba ngamakhulu amahlanu zamadola 500 million ethelwe emkambo ukuthengisela idola lemelika o-Interbank Foreign Exchange Market amankampani afana lezesa akhangele ukwenelisa ukuthola imali yaphandle yokuthenga ngayo amagesi kwelizwe kanye lokubhadala izikweleti zayo. Umphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube ebhala enkundleni yokuxhumana ekulenjini ye-Twitter uthe uhlelo lwemali le efakwe ebhanga le-RBZ izaqakathekiswa amankampani afana lezesa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nguGibson Bebe.